Umanyano we-MDC Alliance uqoqa ukutshengisela okuza kwenziwa eHarare kusasa, besithi bafuna ukuthi uhulumende aguqule imithetho ekhangela ezokhetho ukuze amabandla wonke ezombusazwe enelise ukukhankasa kuhle njalo athole amathuba alinganayo emsakazweni kanye lakumabonakude emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation. Omunye walabo abasekela ukutshengisela lokhu umnumzana Mazezele Membwe uthi ukutshengisela komanyana we-MDC Alliance uvumelana lakho ngoba ubona engani amabandla aphikisayo ayancindezelwa.
Ngiyavumelana lakho ukuthi kufanele abe-MDC bekwenze lokhu ngendaba yokuthi amavota khona aqedakali njalo asila qiniso lakho ukuthi okuyiko kwenzakalayo yikuyini ngoba ukuthi vele kwenzakalani lokuthi kuzatshintshani vele kasiboni ngoba laba bantu bakhanya izinto zonke balokhu bedonsela kibo ngoba laba amaphathi laba sibona ngazathi bafuna ukusincindezela. Akukhanyi ngoba ma silokhu sincindezelwa zonke izinto zilokhu zidonselwa khona le emashoneni khona ngale.
Umnumzana Lazarus Mukombe ongumlandeli webandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi uphuzile ukutshengisela lokhu loba nje evumelana lakho.
Ngendaba naleyo ekhulunywayo kwamaqiniso sokuthulethi kwakufanele bekwenze kulesikhathi ngakhangela kuvota te sokuseduzane. Singahamba sibe sigijima emgwaqweni sitshengisele uZulu wonke ukuthi into eyenziwayo le ayikho right, but sokuthulethi kwakufanele sikwenze kulesikhathi. Kunoko kwenziwa i-MDC njengami mina ngomunye wangikhona wephathi yonaleyo ngiyakuthakazelela kufanele sikwenze sibili sibatshengise into abayenzayo ayikho right. Kwakufanele bona bayenze ngesikhathi, angeke ngifihle ngithi ngwenye ipati mina ngivile ngiwe-MDC elayise naleyo kajamisa sibili ngokwayo. Kufanele sikwenze singene umgwaqo sibatshengise into abayenzayo i-wrong, abaphumele egcekeni.
Umnumzana Knowledge Mukhuli laye uthi ukutshengisela kuqondile. Ugcizelele esithi indlela uhulumende aqhuba ngayo ezokhetho khathesi kwenza engani ngokwecele elilodwa khona ngokwelizwe lonke.
Into eyenzakalayo ayikho right ngoba lokhu ngokwelizwe lonke kumele sonke sikuthakazelele konke lokhu sonke si-free. Kungayenziwa ngani abanye abantu yiba bangani balamandla kulabanye kodwa ngokomphakathi konke kumele sonke sibe khonapho sisuthiseke ngakho khona lokhu.
Kodwa unkosikazi Martha Ncube uthi kabone ukuthi ukutshengisela lokhu kuzasiza ngoba sesifikile isikhathi sokhetho. Unkosikazi Ncube uthi kumele umanyana we-MDC Alliance ukhangele ukukhankasa hathi ukuchitha isikhathi ngokutshengisela.
Lokho kwenziwa ngabantu be-MDC abathi bona bafuna ukudemonstrate mina ngubone kusiba loncedo ngoba isikhathi sesihambile khathesi ekungathi ngabona bayakhampeni instead ukuthi bademonstrate ngoba ukudemonstrate kwaba kusoze kwanceda ngalutho. Wonke umuntu usekhangelele ukuthi abone ukuthi okuqhuba kahle kuphi ukuze bakwanise ukuthi bakhethe umuntu ababemfuna ukuthi bamvotele. Lokho kokudemonstrate ayikudlalisa isikhathi kubabisele emuva futhi.
Amalunga ebandla le-MDCT akobulawayo lawo ayalungiselela ukuthi axhase abaseHarare ngokutshengisela belapha kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.